Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 Ntulikazi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasethusa bakithi yona eZimbabwe vele sikhangeleni lizwe elinjani elivele lingalalutho. Kunje ezibhedlela akulalutho, akulambhede, akuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuya ngathi.
Inani lasebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe seledlula inkulungwane eyodwa 1089. Iningi likhala ngokuthi liyehluleka ukulandela iziqondiso ze-lockdown ngenxa yendlala.
Umphantshintambo wezemali uyabona ukuthi uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe. La madola la iyenela nje ukubhadala amaroom amabili elokishini.
Umphantshintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelelwe ukukhuphuka ekupheleni komnyaka lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ubuyisela emuva inhlelo zelizwe. Njengoba usuku lokutshengisela mhla ka 31 Ntulikazi solusondela, abanye bathi ukutshengisela lokhu akudluliselwe phambili kwenziwe nxa ilizwe selingelanani eliphezulu lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ekuchoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe beseledlula inkulungwane eyodwa 1089. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi edlula amabili 22 abatholakale belegciwane leli izolo. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu phose amane 395. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale-COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalolunye 95,860. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele-COVID-19 sebeyizigidi phose ezilishumi lane 13.7 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 587,919. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8.1 million, kubika abeyinhlanganiso eye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 644,205. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lane 14,044. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 334,547. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abanye abantu beZimbabwe bathi bayazivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuzivalela ezindlini. Kube labanye njalo abathi kunzima ukuzivikela. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngomkhuhlane lo unkosikazi Nkangezwe Khumalo othi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi.
Abantu abahlale phansi. Nxa kuthiwa hlala phansi, hlala phansi, ngoba ukuhamba-hamba khonokho yikho okubangela ukumemetheka komkhuhlane. Abahlale phansi, begeze izandla, bengavumeli abantu abaze bavakatshele ezindlini ngalesi sikhathi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi khathesi kuphilwa njani. Umuntu lo muntu kahlale emzini wakhe.
Umnumzana Jabulani Sibanda uthi abantu bathithibele ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Kuyasethusa bakithi, kuyasethusa. Yona eZimbabwe vele sikhangeleni lizwe elinjani elivele lingalalutho. Yalo lohulumende wengkhona ongala kuthi ngasincedisa ngani. Kunje ezibhedlela akulalutho, akulambhede, akuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuya ngathi.
Unkosikazi Ntokozo Moyo ohlala eMatopo uthi basebenzisa indlela ezijeneyo ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha emakhaya siyazivikela sibili. ngalowo mkhuhlane ukuthi hayi siyawesaba. Masiphuma sisiya emfuleni siyafaka ama mask, kumbe noma sisiyathenga ezitolo sihamba sifaka ama mask. Njalo mase sijika singangeni emakhaya siyageza ama sanitizer, silezi kuphu ezihlala egedini, noma sisekhaya singahlala siyageza izandla.
Umnumzana Fiso Moyo osesigabeni seKezi esabalweni seMathebeleni South ukhala ngokuvulwa kwemingcele.
Umkhuhlane lokho ye-COVID-19 lokho esekhaya le, indlela abafanele bangazivikela ngakhona indlela yokuthi bangahambihambi. Kanti lokhu abahambahamba kakhulu amamovement abo, eyi, abanye omanje abanye baye South Africa, abanye bayeza, abanye lokhu basahambe South Africa ngalokhu ngamabhoda jamba bewoda besiyakuthi izinto zabo ngangale ehlathini bebuya futhi. So yabona indaba endlela zinye zinye zokuthi umkhuhlane unjani umemetheke. Labanye ngabe ibhutha babephuma futhi besiyale bahambahamba kakhulu abantu beZimbabwe ngoba ngendaba yokuthi bona babesifa ngezindlala, sobe besadinga ukudla. Ikuzithi umkhuhlane umemetheke.
Abantu bathi kunzima ukuhlala ezindlini ngenxa yokuswelakala kokudla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland kwele Melika nginguKip Stube.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe uthi imbangela enkulu yokwehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekutheleleni igciwane leCOVID-19 yisimo somnotho elizweni. Okwenza isikhathi esiningi aphume ezindlini esiyadinga okungamphilisa. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba iningi labantu ezweni liyehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igciwane leCOVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esimangalisayo. Umphathi wesibhedlela seMpilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi umkhuhlane weCoronavirus usubhahile lapha ekhaya, abantu sebengenele ezindlini zabo, abanye bayafa ezindlini bengahambanga esibhedlela ngendaba yomkhuhlane we-coronavirus. Ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze basondelane eduze khonokho esihlala sikukhuluma bephefumulelana. Njalo kumele ugqoke imask. Nxa ugqoke imask kumele ufake imask evala umlomo lamakhala.
Udokotela Mildred Mkandla, ingcitshi yezempilakahle, uvumelane loProfessor Solwayo ethi abantu abagqoki kuhle okokuzivikela.
Abantu abaningi bagqoka amamask ngani babalekela amapholisa kuphela. Kanti ke bakithi ukuthi ngigqoke imask, mina ngigqoke imask ukuthi ngivikele wena, lawe nxa ugqoke imask kufanele uvikele mina. Nxa uzahamba lomlomo ngaphandle kumbe ikhala lingaphandle kungangcono ungayigqoki leyo mask.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Dumani uthi abantu abagqoki imask ngendlela.
Ama mask mina angikhathaza, abantu abagqoki ngendlela efaneleyo. Abantu bayesaba amapolisa, abayesaba umkhuhlane. Abantu kumele bagqoke lamakhala, umlomo lamakhala bevale, bazivikela wena, uvikele loseduzane.
Unkosikazi Anna Ndlovu uthi iqakathekile ngakho uvumelana leziqondiso zikahulumende.
Ama mask aqakathekile mama, ngoba ngaphandle kwama mask kuthi ukuthi isizwe singathabalala sonke. Siyajabula uma igovernment isithi silandele umthetho wokufaka ama mask. Besifisa ukuthi ngabantu bengalandela bonke.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Ndlovu laye ufakaza ngobuhle bokugqoka imask.
Hey, ama mask abantu kumele bawagqoke especially ngalesi sikhathi avikela kunengisi le corona lei. Kuqala kungama flu kuyini, kanti ke nxa sihlala sivalile sizivala amakhala ethu asoza hothe umoya ongalunganga, sizahlala si protected.
Kusenjalo unkosikazi Adelaide Elnosheli namhlanje uphe uncedo lwamasokisi okugqoka umuntu nxa esiyalala kwabadala abahlala emzini ekuphumuleni geriatric nursing home edlula amachumi amahlanu. Uchaze ukuba upha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo ngoba umqando umkhulu sikhangelane leCOVID-19.
Sengifikile njalo lapha ekuphumuleni ngizokupha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo okuthi nxa belala ebusuku bagqoke bakhudumale. Umqando lo umkhulu sikhangelane njalo lomkhuhlane lo owe-COVID.
AmaZulu labenhlanganiso ezehlukeneyo baqhubekela phambili besipha impahla ezahlukeneyo kukhansili yakobulawayo kanye lasemzini egcina abakhulileyo labantwana ngemizamo yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ekupheleni komnyaka lanxa iCOVID-19 ibuyisele emuva inhlelo zentuthuko yelizwe okuzabangela ukubana ukusebenza kwamafemu kubuyele phansi. Esethula umbiko wakhe woluhlu lokusetshenziswa kwemali olwaphakathi komnyaka, uNcube uthe uhulumende ukhangelele ukuba kube lomkambo owe-stock exchange eVictoria Falls ozancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Waqala ngokumbuza ngomthelo owe-tax free threshold.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana uMthuli Ncube uyabona ukuthi uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe, ngama amadola eAmerica 50. La madola la aya yenela nje ukubhadala izindlu ama room amabili elokishin, ukuthenga amafutha okuhambisa ipetrol yi 2.5 liters akuncedi lutho. Lapha sokufuna ukuthi kukhulunywe ngemali ebhadalwa abantu ebancedisayo ukuthi babe bephila kuhle. Lokho nje kuphonga ukukhipha nje okuyincweza lokho, angiboni ukuthi kungancedi lutho. Ye, ngizwa kuthiwa khona yena laye uthi yena impilo yabantu beZimbabwe, izalo zeZimbabwe izaguquka ngenxa yokuthi imali yangaphandle kwelizwe umsika wakhona uzachipha kancane. Hayi, angiboni mina ukuthi umuntu linxube lokhu ukukhuluma ekhangele ngapi, ngoba ungazinanzelisise ukuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe kwenziwa ukuthi akula mpahla ezenziwa eZimbabwe, akula production. Angiboni ukuthi kungangena imitshina eminingi kathesi ngesikhathi somkhuhlane weCOVID onganceda ukuthi impahla eziningi zilungiswe eZimbabwe. Impahla ziyabe zilokhu zithengwa zivela eSouth Africa kusetshenziswa intengo yangaphandle kwelizwe. Intengo yemali yamarandi nama-US dollar izakuba lokhu ikhwela, okokuthi siyacina sesithenga isinkwa, kathi sesithenga isinkwa nge-$90 amaZimbabwe dollars, siyacina sithenga isinkwa ngo-December nge-$200 nge-$500. So kuthi ukuthi vele
uMnumzana Ncube ukhulume njalo ngeVictoria Falls Stock Exchange ukuthi ingaba khona, ubona lokho kungaba njani, bangabuya yini abatshali bezimali beyisebenzisi.
Ye, sokuthiwa khona akube kuza kuba lomsika i-stock exchange eVictoria Falls, kanti bakithi abantu laba vele kanti bavela ngapho? Angikholwa ukuthi ngabantu be-Legion le. I-stock exchange isebenza endaweni evele isenzwa ibhizimisi oHarare koBulawayo. Ngaye bathe nje i-stock exchange yakoBulawayo. Ye, asibone lokho. Khathesi nje kuthiwa khona i-old mutual izakhishwa kumbe izadelistwa. Nxa kuthiwa khona umsika we-stock exchange weHarare uyavalwa, kanti kuza kwenzeka njani ukuthi umuntu abe efaka iy'mali zakhe emsikeni omutsha owe-Victoria Falls ngapha umsika omkhulu we-stock exchange uvalwa? Hatshi, yikho kuthiwa khona kulama policy inconsistencies. Angiboni ukuthi dade sithandekile lokho kukhulunywa nguMthuli Ncube kuza kwenzakala.
Lo bekungumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecobungula ezombusazwe ubexoxa icengweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligciwane leli liqansa. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group ibika ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane 1,000 asebefile esabelweni se-Aituri kule Democratic Republic of Congo okulomvukela owethusayo phakathi kwabantu bohlobo lwehema labalimi ababizwa ngokuthi ngamalendu. Amahema lamalendu alwisana okumangalisayo kusukela ngomnyaka ka-1999 kwaze kwafika umnyaka ka-2003. Ilizwe leFrance lagcina lingumlamlankozi kudaba lolu olwangenelwa njalo lilizwe leUganda neleRwanda. Odokotela kwele-South Africa bathi kulabantwana abaningi asebelamba ngenxa yokungatholi ukudla okunikwa abalambayo ezikolo. Bathi lokhu kwenziwa luhlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Kulabantwana abaningi kwele-South Africa abathola ukudla ezikolo, kodwa okwamanje abanelisi ukuthola ukudla lokhu. Iningi labo lilabazali abangasebenziyo. Umongameli J. Bolsonaro osanda kuhlolwa watholakala elegciwane le-COVID-19 usehloliwe okwesibili ngabezempilakahle abathi lokhe elomkhuhlane lo. Okwamanje uBolsonaro uzivalele esigodlweni sikamongameli wele Brazil esenzela ungamemethekisi igciwane le-COVID-19. Uthi usebenzisa umuthi wokuvimba umkhuhlane woqhuqho okuthiwa i-hydroxychloroquine. Incwadi kwezempilakahle zithi umuthi lo kawelaphi i-COVID-19. Umongameli Donald Trump ufisa ukuthi abantu bamvotele ekupheleni komnyaka lonyaka, loba nje engacaci kangako ngokuthi uzakwenzelani abantu beMelika. UTrump usanda kutshela intatheli ezindaba eRose Garden eWhite House ukuthi ulakho ukuthuthukisa umnotho wakwele Melika engakhethwa okwesibili ukuba ngumongameli.
Njengoba usuku lokutshengisela mhla ka-31 Ntulikazi solusondela, abanye bathi ukutshengisela lokhu akudluliselwe phambili kwenziwe nxa ilizwe selingelanani eliphezulu lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhulumende usehle waqala ukuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli okungabangela ukubana kube nzima ukuthi ukutshengisela lokhu kuqhutshwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madu Mafuzwayo ngalolu daba.
Into elicatshangelwa ukwenziwa mhla ka-31 July okokuqala isizathu sokuthi kwenziwe, isizathu esingathi ngesilungu si-genuine, into eqinisekekileyo, izinto kazimanga kuhle elizweni, siyadubeka, akulamali, akunamsebenzi, akunani, nezibhedlela yonke into imile, abantu abaholi kuhle, akulanto ehamba elizweni. So into yamhlaka-31 sibili yinto esisengqondweni omuntu wonke weZimbabwe ukuthi hayi, uhulumende kumele atshelwe ngenye indlela ukuthi hey bantu, khathalisa izweli yini, siyadubeka, khangelani ukuthi lisilungisela njani ilizwe nxa lilungisa, nxa lisehlule ukulilungisa linike maybe abanye abangakwanisa ukulilungisa. Yona sibili yinto egenuine ukuthi kumele iyenziwe. Bese ngasela shuwa lokuthi indlela eplana ngayo yiyo kumbe kayisiyo izaphumelela kumbe ayisoziphumelele, but umhla ka-31 loko ukuthi abantu kumele beke betshele uhulumende imeseji yokuthi bantu siyadubeka yinto eqinisekileyo sibili futhi ukuthi kayiyenzakala.
Manje nxa ukhangele njengoba kuyisikhathi segcikwane lele ele-COVID-19, abantu balinde na baze bangena esitaladeni nqa igcikwane leli seliphelile.
Kubuhlungu kakhulu sibili ukuthi sihlangana lendube esilazo lezi eZimbabwe ngesikhathi esibi kangaka kulomkhuhlane oqeda umhlaba wonke abantu besifa ngalindlela. Kuchiya abantu bephakathi kwembokodo lendawo ewomileyo ukuthi kanti manje senzeni. Ngesiqiniseko esikhona sibili umkhuhlane uCovid uzasilimazela abantu. Ubhahile elizweni ukhona and sisuka khona lapho esitrakini senaleso demonstration yenaleyo. Abantu basuka bewuphepha uzamemetheka. Ngiyabona eMalawi bangiqinisela hamba bayavota bathintini bacelebrate bayeqayeqa ngemva kwalokho umkhuhlane wadubuka ingani uthi uqaliwe. Lathi siza kuyawuqala sibile eHarare. So angazi ukuthi into engathiwani kodwa ngokuya ngakulenye indlela okungademonstrathwa ngayo imeseji ihambe kuhulumende abantu bengabuthananga ngendlela enjani. Kule ndlela eziningi singavala yonke into wonke umuntu athi anxa kunjalo asivaleni konke kanti udlula uhlupheko esikho kuvalwe yonke into nxa sithi kuvalwe yonke into kuvalwe. Ngitsho labasebenza kuhulumende bezihlalele ezindlini wonke umuntu kuvalwe kuhlalwe phansi kuvalwe yonke into ngitsho lesitolo ngitsho ini uhulumende uzanyikinyeka kuphela singazange siye kuthana sithatha i-risk engaka yomkhuhlane we-COVID-19. Kulusibili ukuthi sifuna ukwenza into e-genuine njengaleyi kodwa ngesikhathi esinzima kangaka.
Umnumzana Bekezela Mathu Mafuzwayo ngolela ilungelo lokaZulu ubekhuluma esecingweni eseGwanda. UChris uphinde waxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi yena othi kulelungelo likaZulu ukuthi angene ezitaradeli ajengisele.
Well, siyananzela ukuthi kule nkulumo kumbe kuloqoqo olukhona lokuthi abantu bangene esitaladeni mhla ka 31 kuyena le nyanga kaJulayi. Nxa sesikhangela silandele umthetho weZimbabwe wokuqala ukuthi umthetho uyanika amalungelo abantu esingathi ngama citizens kumbe izihlali zalapha eZimbabwe ubana nxa kulento aba ebahlukuluzayo aseyibona ngathi ayilungiseki ngezinye izindlela balelungelo bona bangene ezitadini bajengisela. Kodwa engxenye okuzaba lukhophe kancane walesi sikhathi kuyikuthi siphila esikhathini esinzima lapha esiphila ngaphansi sihlaselwe ngumkhuhlane wombhuqazwe lowo owe-coronavirus. Ngokunjalo engxenye kusuka kube ingozi enkulu yokuthi abantu babuthane ngokuningi betshengisela kulo mkhankaso abangawo. Ngokunjalo ke ingxenye kuzaba le ngozi yokuthi nxa kuthe kwaphumelela kuzaba le ngozi yokuthi abantu baninga leli gcikwane. Ngokunjalo ke kuba lokhophe olunjalo engxenye bekufanele ukuthi abantu bake babikezele kancane bazame ukunanzela ukuthi kambe lo ukutshengisela kungenziwa phose engxenye lomkhuhlane osithe wehla kancane. Njalo sinanzela ukuthi phela sikhuluma kanje kade sikula ama-guidelines anikwe ukuthi ngalesi sikhathi sihlaselwe yi-coronavirus siphile njani kumbe siziphathe njani. Uzananzela ukuthi imithetho yonke le efakiweyo yebo kuhamba ama-mask ngiyabona o-social distance lokuthi abantu bageze enxa singananzela ukuthi phose wonke la ma-guidelines asozavume enxa abantu sebetshengisela. Ngokunjalo ke impilo zabantu yabe sezisengozini.
Manje ngokubona kwakho nxa kungangenwa ezitaladeni kungaphathisani vele?
Well, okuliqiniso nxa abantu bengangena ezitaladeni sizama ukukhangela imbali sibuyela emuva kulelizwe yakuleZimbabwe sibuswa nguhulumende locuko olukhulu esileqiniso lokubana nxa abantu bengangena ezitaladeni sibona sibili kusiba lomonakalo omkhulu abantu behlukuluzwa abantu bebotshwa phose abantu siba lokunye okubi even abanye besifa. Engxenye walesi sikhathi njengoba ungena ezitaladeni kungashiyo into yokuqala kuyinto ejayelekile abantu beyenza kwesikhathi iphumele kancane kwesikhathi engaphumeleli. Engxenye bekufanele ngenxa yalomumo esilawo khathesi we-coronavirus abantu badinga ezinye iindlela ezihlakaniphileyo ezokubana abantu bangabi sengozini yokunikela lo mkhuhlane lokuthi babotshwe bebatshaywa ngamapholisa.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. abenhlanganiso zikaZulu ezehlungeneyo abomkhankaso wokuqoqa ukutshengisela ekupheleni kukantulikazi owe 31st July movement bathi kuzoqhubekela phambili lanxa uhulumende esethe ulakho ukuqinisa iziqondiso zokukhuthaza abantu ukuhlala ezindlini baphume kuphela nxa kuqakathekile ukuthi benze njalo eze COVID-19 lockdown ngemva kokuba seliqansa inani labatholakala beligciwane leli elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkulumo yabomkhankaso we 31st July movement iza ngemva kokuba umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa esanda kubetha ukuba uhulumende wakhe usezobuyela ekuqiniseni njalo iziqondiso ze COVID-19 lockdown ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lasebetholakala belegciwane leli inengi sekungabangazange baphume elizweni ukuya kwamanye amazwe kakhulu lawo alenani eliphezulu labantu asebetholakala belalo ama epicenters. Umnangagwa uthi lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukwanda kwalaba bantu elizweni ikanti emveni bekungabantu abavela kwamanye amazwe abekade betholakala belalo leligciwane kodwa abe 31st July movement batshele umhlangano lentatheli zindaba owaqala selokhu baqalayo umkhankaso lo owenzelwe e-media center ukuthi bayayazi mhlophe ingozi ekhona ngaleli gciwane le-COVID-19 kodwa befuqwa yizehlakalo zenkohlakalo ezilokhu ezisanda elizweni ngenxa yenkokheli engathembekanga kuZulu abakuchaze njengegciwane elikhulu lalo. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokukhuthaza uZulu ukuphatheka kulokhu kutshengisela umnumzana Charles Nyoni uthi kabethuswa yilokho uhulumende asekutsho.
Umuzamo kahulumende njalo nowezano PF okufuna ukusethisela ukuthi singangeni emgwaqweni mhla ka 31 awungeke usivimbe thina njengoZulu ngoba uhulumende okhokhelwa izano PF ule corruption enkalakatha engakhulumekiyo njalo vele izinto ezenzakalayo abantu bengabotshwa ezimbalwa sitshengisa uhulumende kaMnankagwa ukuthi kazimiselanga ukuqeda udaba lwe corruption
lokho kutshengisela abangakho uNyoni ethi kuza kuba ngokwehlukile kunalokho sekuthe kwenziwa esikhathini sangemuva ngoba uZulu uza kube ekwenza esendaweni lapho ahlala kizo kungadingi ukuba angene edolobheni.
Akula muntu kuyamila angene edolobheni kumbe agade izimoto esithi uya town. Umuntu kahlale lokitchini lakhe kahlale emzini wakhe. Sibone nje ukuthi inyilize lakhona bazalibusa kubani njalo sibone ukuthi bazatshaya ubani kanye lokudubula ubani kanye lokubopha ubani.
Kodwa umqondisi wohlangothi lwezokusabalaliswa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe bazimisele ukuziqeda izehlakalo zenkohlakalo esezibhahile elizweni.
Yikho nje sesibona uDouglas Tafuma besezintolongweni sikhuluma kunje. Yikho Joram belendaba zabo ezisemthethwandaba. Yikho nje uPrista Mfumira balendaba ezisemthethwandaba. Yikho nje uNdenge sebavalelwa. Konke lokhu kuyisibonelo sokuba uhulumende ezimisele ukulwisana nemisebenzi yenkohlakalo. Sikhuluma nje uDr. Obadaya Moyo obengumphathintambo wogatsha lwezempilakahle wasuswa esikhundleni sakhe watshelwa ukuba akeke aqhubeke kucabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abezanu PF bathi abasoke bagoqe izandla babukele nje abomkhankaso lo betshengisela ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Lokhu kufakazwa yilokho okwethulwe ngosaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sebandla umnumzana Patrick Chinamasa kanye lomsekeli womphathintambo wezomvikela lokulondolozwa kwabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda abakubeke sobala ukuba bezojeziswa kanzima bonke abatholakala bephatheka kulokhu kutshengisela. Kodwa abe 31st July movement bathi uZulu wonke kunhlangothi ezehlukeneyo esekhathele ngokungalungisiswa komonakalo osulethwe yimisebenzi yalabo abaphatheke kunkohlakalo besithi kuze kube lamhla engekho osethe wajeziswa kumbe ukuthathelwa inotho yakhe besithi bezaqhubekela phambili zize zibalalele iziphathamandla zikahulumende njalo bezochiya kuphela ukutshengisela sekufezekile lokho abangakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Singekehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani lasebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe seledlula inkulungwane eyodwa 1089. umphathi ntambo kahulumende obona ngehlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelele ukukhuphuka ekupheleni komnyaka lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ubuyisele emuva inhlelo zentuthuko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.